vanhu tasvika kumagumo wechirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka
Wande
ndiri muWashington DC nichiti musara zvakanaka.
Ndaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ziku 13 Nhlangula 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umsekeli kamgcinisihlalo webandla le Citizens Coalition for Change umnumzana Job Sikhala uthi imuli yalo cathangelwa ukuthi wabulala ilunga lebandla lalo uMo Blessing Ali izafa iphele yonke nxa ingaxolisanga.
Abantu basakhala kodwa amapolisa awafanelanga ukusebenzisa information engala bufakazi ukuthi lo muntu ombambayo i-former boyfriend yakhe.
Gambe ukubulawa kukaMo Blessing Ali lo langelihle Dube abe Citizens Coalition for Change kungaba kulezo mbusazwe phakathi kumbe yikwenza kwezikliwi nje zingelanjongo yezepolitiki.
Kodwa engithanda ukukutsho ukuthi sibona abapolitician eZimbabwe bayathanda ukwenza njengalokho kuthiwa angamanqe kumbe impisi ezithi kungafika donki zithi bhuko napho zicwale zithola inyama.
Ukubotshwa kwabezamasonto eHarare ngeviki edluleyo kudala imibuzo eminingi ngendlela ilizwe elibuswa ngayo.
Tengisa khona ukuthi uhulumende wethu ulokhu engafuni ukunikeza abantu inkululeko yokubana benze abakubona kufanele njengoba isisekelo sethu sisitsho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Imfa yomsekeli webandla le Citizens Coalition for Change unkosazana Mo Blessing Ali isidale inkulumo elizweni. Umsekeli kamgcinisihlalo webandla le Citizens Coalition for Change umnumzana Job Sikhala uthi imuli yakosimba Chisango ocathangelwa ukuthi wabulala umsekeli webandla leli uMo Blessing Ali izawukhomba olotshwala ingekela uxolisa ngesihluku esehlela uAli. Usikhala uthi bakhona sebevumile ukuphathisa ukuthi baphindisele ukubulawa kukaAli lanxa engaqambanga ukuthi bazaphindisela njani. Kukhanya usikhala esithi bazaphindisela ngesintu ngesizwe amazwi akhe.
This death of Mo Blessing Ali, let me tell them and also everybody in Zimbabwe, the whole family shall perish. We are going to revenge. Whichever way we are going to do, the family shall suffer. You might not hear about this family once more again. It will be wiped from the face of the earth if they are not going to apologize as soon as possible. There are many people who have volunteered to do the business for them to make sure that the spirit of Mo Blessing Ali will not rest and avenge her death.
Ukansila wedolobho leBeatrice oqanjwe ngelokuthi Kansila Masimbi uxothe abantu kade bebuthene emfeni esithi ngoba sokugcwele abantu bebandla leCCC. Lokhu kumangalise abanengi ukuthi abantu bengaliswa ukukhalela omunye wabo. Omela iBeatrice edale lePhalamende engwebandla leZanu PF umnumzana Munyara Zikashambe uthi ibandla leCCC selifuna ukusebenzisa imfa kaAli njengendlela yokudinga usekelo.
We are in the election era where in this CCC, these CCC people, they faked abductions. Now they want to hijack this funeral and call it a ZANU PF murder. Who is Mo Blessing after all? ACCC got a vibrant activist that we can look at, not more blessing.
Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda uthi amapholisa asetshenziswe ibandla lezano PF ukwenza ingani lolu daba alula ezombusazwe, kodwa bona bebona ukuthi uAli wabulawa ngoba engowebandla labo.
Kumbe isikhwili mbe i-political crisis eZimbabwe akunalutho amapholisa afanele ukuthi athathe neutral position but inge isikliwi lezo hachi ukusupportana lelinye ibandla lezanu PF besithi lo ujama okuthiwa nguyombambayo kaso wezanu bakwazi njani bona bahambileni ehhovisini yezanu bayadinga amaphepha badinga umuntu lo bambambe ecourt ikhodi yezacubungula. Asithande ukukhuluma okuningi okwakhathesi ngenxa yokuthi abantu basakhala, kodwa amapholisa awafanelanga ukusebenzisa information engala bufakazi ukuthi lo muntu ombambayo i-former boyfriend yakhe. Kanti i-boyfriend ngapho ngobulala abantu basithulele bengadingi, hhatshi amapholisa ngawabantu bonke, lo mthetho ugcina umuntu wonke. Siyabo.
Lokhu sikudaba lunye. Kule mibuzo edalwe yokubulawa kuka Mo Blessing Ali lomunye wakhe owebandla le-CCC umnumzana Langelihle Dube ukuthi kungabe kulezo mbusazwe phakathi kumbe hatshi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Angliston Sibanda ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kuyinto ebuhlungu kakhulu edabukisayo ukuthi silahlekelwe imphefumulo, ikakhulu imphefumulo yabantu abasasebatsha. Umo Blessing Ali lolangelihle. Kodwa engithanda ukukutsho ukuthi sibona abapolitishiyani eZimbabwe bayathanda ukwenza njengalokho kuthiwa angamanqe kumbe impisi ezithi kungafi donki zithi bhu khonapho zigcwale zithola inyama. Nxa sikhangele udaba lukamo Blessing ngokutsho kwamapholisa babachwayisisayo kusobala ukuthi uMo Blessing umbulali bayamazi amapholisa igama lakhe baliqambile kuthiwa abantu laba basuka eBhawa ngokutsho komfakazi okhona osemthethweni. So kuyamangalisa ukuthi dukuduku abantu basebeqamba amanga bathi ye uMo Blessing wathunjwa ngabantu ababehamba ngemota ye ngabantu bezanu PF. Kodwa nxa ukhangela statement samapholisa siclear nje ukuthi abantu labana ujahe womuntu wabulala uMo Blessing umuntu wakwathandana laye kade kuzing ngabano zabo. Bese kusithe ukalanga elihle ukhanya ungenelwe ngizigebengu izikliwi nje. Kodwa abantu eZimbabwe ngenxa yokuthi silama-political vultures, kulabantu abakholisa ukuthi kube kuthiwa kugconwa ilizwe, kuthiwa ilizwe siyabulalana lanxa kungekho. Kulabanye abantu futhi esibaziyo, ikakhulu abantu benhlanganiso ezizimeleyo laba abanye baphila ngakho. Nxa kungasabanga lezehlakalo ezinje baqalisa ukuthumela imbiko kube United Nations lenhlanganiso la international community kabatholi imali. So sile problem yokuthi silabantu abaphila ngokuqhume ngokuqamba amanga ku social media bebhala ama report besenzani. Bese siba labantu abagcwele inzondo nje lokufuthelana ukuthi yo umuntu angafa laphana kuhle kuthiwe yelo lo ubulewe ngezongabe ngabe zombusazwe lanxa kungayisiko. Kuyinto embi kakhulu enyanyisayo. Cqakala udinga ukuthi sikhule ukuthiwa ipolitics njengamazibabweni. Kumele sibe lento ethiwa ipolitical maturity sikwazi ukukhula lokuwehlukanisa phakathi kwezinto kokudlova wabwenziwa ezikliwi lolu dlakela lwezombangazwe. Kodwa thina ngithi kuhlala kuhlangene kuphela sihlala siqaphela into ezimbi kuphela. AmaZimbabweni ungabhala ukuthi asambeni siyelima ngale senzela imali akula muntu ozihlupha ngakho. Kodwa ungakhuluma ukuthi ubani obulewe kulo muntu ofileyo ngalo bulewe izanu sokusiba indaba khonokho inyamunyaka uyaziwe phela angikwazi sinjani emakhandethu.
Manje nxa ukhangele okwenzakalayo ubona ungani udlakela lolu olukhulunywayo ludlakela esingabona na lusenzakala ngesikhathi sokhetho oluzayo?
Kunzima ukuthi ngisho ukuthi udlakela lungaba khona ngesikhathi sokhetho kumbe lungabi khona. Kodwa engikwaziyo ngeqiniso lonke ukuthi lukhona udlakela olwenzakalayo kwamaqini, lube khona udlakela okuthiwa lwenzakele. Abantu bakhona uzokuthiwa kulabantu abacanya abathunjiweyo ngale into zakhona zingaqedakali. So kugcina sokungasakwazi ukuthi amanga lamaqiniso yiwaphi. So into esuke ibe nzima kakhulu, kodwa sikhulekele ukuthi nxa kuyiwa kukhetho abantu bakhule babekwazi ukuthi kwehlukana kwembono lokwehlulukana kwamabandla ezombusazwe akutsho ukuthi sesiyizitha. Sikwazi ukuphilisana ndawonye. Engithe mina ngaphambilini yi-political maturity, sikwazi ukuthi singaze sibulalane thina sodwa lapha phansi sisebe sizihlupha nje kuphela ngoba phezulu ngale bayakhulumisana banatha bonke amatiye thina onjwa dithi sebe sigamulana ngamabhemba lapha sithumbana sibulalana sisenza into ezingalangqondo ukwazi ukusuka sikhohle ukuthi akula politician enginyangithi ngesilungu no politician is worth dying for.
Lo ke ngumnumzana Angliston Smanda ocubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwobulawayo. Ivandla le Citizens Coalition for Change lithi ilunga lalo uLangelihle Dube wobulawa ngolwesithathu ngeviki edluleyo elobhengula kobulawayo uzabekwa lamhla emzini wakhe esigodini. UDube othiwa nguye owaphathisa ukubhalisa abantu ukuthi bavote ngobunengi wangenelwa ngabantu abacathangelwa ukuthi yizikliwi bamhlahlela ngamabhemba. Isikhulumeli samapholisa kobulawayo Inspector Bednico Ncube watshela iStudio 7 ukuthi ukubulawa kukaDube akulani lokwenza lezombusazwe. Sixoxele isikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo umnumzana Swithan Chirowodza izolo ntambama ukuze sizwe okuningi ngokubekwa kukaDube.
Ye umthimba mkhulu sesiqedile umsebenzi lapha kobulawayo akulula akulula sibili kodwa izimoto sezisukile lapha kobulawayo ziyakhona esigodini ngithemba sesifikile manje kusasa siyabeka iqhawe lethu uLangelihle Dube uzonda abanye bambiza ngokuthi Mr. Tuesday ngenxa yemisebenzi emihle ayeyenza ezinye izimoto ziyasuka ekuseni kodwa lezo ngezemuli ngoba abantu abaningi sebehambile ukuthi balinde bebone konke okuyabe kuqakathekile okumele kwenzwe ukwenzela ukuthi simbeke uchampion wethu ngendlela ezinzileyo ngendlela elenhlonipho. Hayi, kubuhlungu bakithi.
Alo ke ngumnumzana Swithan Chirowodza isikhulumeli sebandla le Citizens Coalition for Change kobulawayo ubexoxa ecingweni le Studio 7 izolo ntambama ekobulawayo. Ukubotshwa kwabezamasonto eHarare ngeviki edluleyo kudale imibuzo eminingi ngendlela ilizwe elibuswa ngayo. Amapholisa aya emahofisini ebandla lokholo lwesiKristu eleZimbabwe Divine Destiny eHarare ngolwesihlanu babopha khona abafundisi lamalunga enhlanganiso ezizimeleyo abaphansi komkhankaso othiwa The Zimbabwe We Want Campaign kumbe iZimbabwe esiyifunayo. Abantu laba balala esitokisini ngolwesihlanu baze bakhululwa ngomgqibelo. Sixoxe lomunye wababotshwayo umnumzana Mbuso Fuzwayo wenhlanganiso elwela ilungelo likaZulu eBeju likaZulu.
Eqinisweni besihlangene eSozberry siyakhuleka sikhulekela ilizwe ilizwe selifile ubukhokheli sobuphelelwa abasakwazi ukuthi kwenzeni. So bekufanele ukuthi abantu beZimbabwe bekhuleke belikhulekele ilizwe njalo kulohlelo vele la uhulumende olaziyo oluka 2007 olwezi Zimbabwe We Want. So oda sikambe kulowo kwazi ukuthi bebeyazisiwe ngoba akula mthetho othi kufuze kucelwe imvumo. Umthetho uthi amapolisa ayaziswa ukubana kulomkhosi onje ozenziwe. So bebeyazisiwe. Ukuthi basuke bona basesiba labantu abangafuni ukuthi kwenziwe lokho kungcindezela ukuthi abantu bebe le freedom to assemble lokuthi to associate kutengisa khona ukuthi uhulumende wethu uloke engafuni ukunikeza abantu inkululeko yokubana benze abakubona kufanele njengoba isisekelo sethu sisithi. Isekelo sethu siyathi ukuthi iZimbabwe is a Christian country kodwa sihlangene lathi yakhuleka sikhulekela ilizwe eselifile.
Ungasitshela ukuthi lapho livalelwe bakhona yini abahlukuluziweyo?
Ukuhlukunyezwa hayi ekuthayweni akulamuntu otshayiweyo but ngibona ngazathi vele nje lona ilizwe lethu Diloke lili lizwe abantu abakholwa ukuthi umuntu emebotshiwe kuze besethuselwa lani lani. Kodwa hayi akula muntu otshayiweyo. Esosberi sizavuyela ngoba sikubheyili. Sizabe siloke sihamba ngoba singazwa ke sathi kunzima sibili kodwa kufuze ukuthi abantu singavumeli ukuthi sincindezelwe lokuthi sifuna ama-shortcut. Ilizwe leli sibuswa kubi ngenxa yokuthi abantu sifuna i-temporary relief. Akufuzanga sikuvumeli ukuthi abantu besebenziswe ukuncindezela abantu be-abuse umthetho.
Lo ke ngumnumzana Mbuso Ofuzwayo oyinhlanganiso elwela ilungelo likaZulu ebheju likaZulu ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le News Daily lodaba lokuthi abamaka imihloliso logatsha lwezemihloliso olwezimsec baphakathi kokulwisana kubangwa imali abayiphiwa ngomsebenzi wanyakenye abathi bayiphiwe kathesi isisindo sayo sesehlile kakhulu. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi uNgqabutho Maganga obehlala eKhilani Squatter Camp ubulewe ngomunye wakhe uMofati Sibanda bebanga umkhuku owatshiswa nguMaganga. Okwamanje ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iziphathamandla zakwele Russia seziqale ukunika amapasipoti awelizwe labo kubantu bakwele Ukraine abahlala emadolobheni awa Ukraine ahluthunwa ngele Russia. Amapolisa kwele China abophe abantu abayithoba munwe munye ngemva kokuhlasela abesifazane e-restaurant. Abantu laba babanjwe ngoba amapolisa ababone emfanekisweni kamabona kude ama-surveillance video. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Igama lami nguvela Ngqoma vela eBrunaberg. Ngiyalibingelela lonke bantu beStudio 7. Ngivumelana nesikhulumi esikhulumileyo sithi hayi Ngqoma watshiya esithengisile. Kukubi esintwini ukukhuluma ngomuntu osehamba kodwa okukhona liqiniso liqiniso ukuthi hayi kasithiyanga kuhle. Usmith wayefuna ukumnika imathebelelweni ndingo 1977 wala manje kathesi inqaso kunye lapho kukhona lokuthi sesicolonize abantu bemashonali sebesicolonizile ngoba sebegcwele kathesi konke lapha vele sifuna ezikolo uzazo sokuthiwa zikakufundiswe esishoni kakhulu yena lo ofuna ukungena yena lo uzezwe sephambili phambili sithi ezikolo zethu kakufundiswe isitshono ngasafundisa isindebele.
Sibingelele emsakazweni sithi linjani bantu bakithi kuzo zonke izindawo. Hayi siyaphila. Akuyezwakala izindaba siyazimamela kusa kwamalanga abantu ezikhulumi ezikhulumayo abantu izikhalazo zabantu siyazizwa. Bantu bakithi hayi khona kuyiliqiniso mpela leli likhulunywa ngabantu impilo yalaphana eZimbabwe inzima. Ongangukuthi khona akula bhizinisi ongalenza ngoba umuntu uvula ibhizinisi kuyathenga abantu. Abantu kabalazimali. One ilizwe vele kalila mali. Akula lizwe lingaba right lingala mali yalo. Kunzima laphana bantu bakithi. Wonke umuntu olaphana mawuthi uyavula ibhizinisi usuke ngelele kuwe wena ovela kwelinye ilizwe ukuthi uzamnceda. Abantu babalazimali ekhaya ngapha sokuthi kuyakhutshulwa izimali ezibhedlela kuzo zonke indawo kubhadalwa inkinga phela le esebantwini laphana kuzogcina mpela sokutholakala umuntu efile kungasela muntu ongcono. ngoba abantu bathwele nzima mina ngimangale ke ukuthi bana laba bona baloke besithi eZimbabwe ku right ye ngamanga la akhulunywayo kwa tinitini kanti bona baphila kuyiphi iZimbabwe bona bangakuboniyo bona ukubona yabantu sikhathele ngabantu abasebenzile ezikomeni zabo hayi
seribonani seribonani isizini seribonani hayi ngikhulumayo ngiphi isizini ngikwalathi umabhalabhala kompofu ngale kwesasana kusini hayi nyenye sithi ngidlulisayo ngokukhuthaza abatsha ngikhuthaza abatsha ukuthi hayi madoda sambini siyovota sambini madoda siyovota sambini sesiginyiwe bakithi sasizalela ekuhluphekeni nangumuntu aloku esihluphile hambi yathi umuntu omutsha kodwa ungakho sizizane ungumuntu onjani ngiyacela abantu abatsha sambini sambini ngokuningi kithi siyovota singadinwa lo nyaka umnyaka wethu Nesiye 2023 unyaka wethu ukuthi siwine.
Ngiyabingelela ku Studio 7 ngibingelela abasakazi nabalandeli sanibonana. Lapha ngithi nami ke ngithi uPaula nami lokho engibonayo okungumbono wami ngithi mina isikhathi sokuthi abantu bebambane manje so sikhathi sokuthi mina ngoba ngilomhlobo kumela lomhlobo ube wodwa lwana ube wodwa ngokunjalo angeke kusebenzele lokho into ezosebenzele ukuthi Zimbabwe iphume kulokhe ekikho manje ukuthi abantu sibambane sikwazi ukukhipha iqembu elibusayo eliyilo selibusini yaka yi 42 years ayikho into nje enzakala instead ukudilika ilizwe so njengoba ilizwe lidilika masingadiliki thina sibambaneni sivote sikhipheni izano PF ungangena iCCC is fine izaphu MRP MDCT whatever party is thina sifuna ushintsho sesifuna nje change ichange ukuthi ngubani owinileyo akusebenzi lokho futhi ngeke nje kusebenze sohlala lokho esikhala segangeni sifuna lokho esikhuluma sizenza abantu abangayanga esikolweni amagaba kanti ke singabambana siyakwazi ukuthi izano siyikhiphe noma ingariga sivoteni sonke leyo party ezongena abantu kusohlala phansi singabantu kukhulunywe kubunjwe constitution yelizwe entsha umthetho sekelo ukuthi manje kuyosebenza kanje and then kufaka umthetho ukuthi umuntu kumele buse 2 terms or 1 term is fine ba abantu bavumelana nakho lokho imajority eZimbabwe abantu baseZimbabwe kuyabe kulungile lokho lokho ukuthi hey akunqonywe ilizwe hey abantu hayi khona lokho akusizi lokho akusebenzi akusebenzi singabantu sonke kuyahlalwa phansi kulungiswe le ndaba kube right nje abantu bephile abantwana bethu abalandelayo emuva i-new generation ithole ilizwe lilunge sizane ngoba umntwana ozelwe from 1980 kazange ayibone inkululeko until today naye senguyofayithayo akazi uyafayitha ufayitha into angazange ayibone so into emele ibe khona yokuthi sibambanene konke kuzolunga ngokubambana hhayi ngokuthi kwathi kwacima ulokhu yikho kumele kwenzeke ngoba lokhu yilokhu khona lokhu kubizana Mpumalanga wadwada kusebenza ngiyabonga
njani mthakazi omuhle nabastudio 7 esilethele iindaba zethu ezinhle hawu siyabonga khala ngamadoda akithi lawa ama-MRP ama-MRP9 lawa it's not fair man okwenzakala it's not fair ngiyakhala ngala madoda emzabalazweni hhayi bezama udisturba wona umzabalazo wethu no awukho right mangaki bona besenza amacala lapho kulo mama owatholakala le gold sesimadela igold la wenziwani ngendaba yokuthi ngiwaliphi bandla akwengenzi njalo kuthi laba abantu abenzanga lutho laba benzanga lutho serious bona basimagisha igold laba besihlala benza amacala benyamalalisa abantu every time emini nebusuku why besenza kanje kodwa why bephatha kanje abafowethu bona behlala besenza amacala case after case abewenzeka amaphokwapi ilizwe lelo umuntu noma ubani bani uyazenzela uma uyazenzela kokuthi silidwa izimpumputhe zonke zoyiduze yakhudulana zimpumputhe zonke abantu ilozeni umuntu okwagula ipoison ayiphume engqondweni la ayiphume ipoizeni engqondweni bonke laba abantu laba abafakelana amatshefu basangene nje umsangano nje odozakala lapo yeke ukuthi ulizwe lomongameli abantu kompuzo edlemini ubona bayazenzela nama feba zabo siyale kunini bese izinto bawona lapha abakhona even isikhuluma namanje sokukhona abakona ukukhulu manje ngeke sithule sebesoke sikhuluma vuka mthwawo
eh salibona salibona ke studio 7 yakukhulumisa ukhulumayo uzenzile chagone likhulu ko plump ko siwo ana ngithi nje abantu baka mthwakazi ungathi bengasho kuma bonke umuntu ozazothi indebele ephose naye itjes vivaneni sichaseni into yakithi sikehlukane nento zase next door esihlukane nawo 3+6 sihlukane nawezana sike sizenzele ukwethu ngoli indebele ungazibona nje usathwena hayi bazayenza ikanti kona ukwenza ezaphumelela hawe uyaziroba ngoba vele into ehluphayo ukuthi yabukhuma kona ukutsho njalo ungekho ezweni lakini sizongokuhamba so ngithi abantu bakamthakwazi abantu bekuvuleka ezindlebe beke besupport into engeyabo ngiyabona
nani basakazi bethu abahle bakastudio 7 hayi siyalibingelela hayi nasiziphilele mbelinjani lina bonke uChris Gande wontungameli Nkomo abasakazi bethu abakhulu asiyalibingelela lonke phela sisibona khonokho kuzayo funa ukuthi ngenye ingene lapha mphawuli lethi imeseji yami la ngemphawule la ngemphawuli ukuthi khona tivele njengoba siyabona iphumile i-100 bondi umbuzo wami kustudio 7 ukuthi isebenzani iloncedo lwani i-100 bondi lezani PF yayo yahlupheka manje kodwa bathi basinika i-100 bond yabo le bathi siyenzeni ngayo
Salman Studio 7 linjani hawu siyajabula kusinyuze ezimnandi ekuseni ntambama hawu siyalibonga bafowethu asaze ukuthi lasivela kuphi eyi madoda ah lapha kunzima la siyabona siyezwa lapha sokuyangena isibanda ukuba uvayisi wakho mnangagwa ha kunzima madoda mbuso wamasocha madoda eyi sasi saphephela kuphi thi amasocha afakani ezikhundleni bafuna ukwenza kwenkani odwa noma umfana engawina uthiphe usimo noma singayivoteli wini ekwazi ukwala lo mbuso or bekwazi ukuriga la ngale ma singayikhothi siyakwazi bathemba umalanga ha kunzima madoda kunzima kodwa hayi singabuyela emuva sivoteni bafowethu sivoteni namanye sisarejista ukuvota bafowethu singabuyela emuva sivoteni madoda ye but wona siyawubona lapho wafuna ukuya khona umbuso wakhona ngoba siyabona ukuthi uma kungenzeka ma singayifaka ekhothi abazi uma lapho ukhona ngabe uzaba back up uzababisela back to ngoba ngihlali yenzeka hayi kodwa madoda kukho okungapheli madoda kuzabaphelela umbuso wamasocha straight umbuso wamasocha ma-detect ye kodwa hayi kuzaphela madoda kuzaphela akukho okungapheliyo nkulunkulu kadakwa ngowethu sonke bafowethu hayi siyabonga ukhulumayo upetros okuhlala ngisempumalanga ngokuzalwa ngiselupane yabonga studio 7
lawo-ke ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318 isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye izinhloko zendaba ebesilazo. Umsekeli kamgcini isihlalo webandla le-CCCC umnumzana Job Sikhala uthi imuli yalo ocatshangelwa ukuthi wabulala ilunga lebandla labo uMoblessing Ali izafa iphele yonke nxa ingaxolisanga. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesitha sidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa kumbe ngo-past 7 ntambama.